Ilanga nxa lithona esidikidini sedolobho lakoBulawayo kuba lokuxokozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuzi elinde ukuthengisa imizimba abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kokhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani mama?
Ngidinga ukulala la madoda. Njengokumbona kufuneka imali nje. Ukudla endlini kuyakufuneka imali. Ukuthi ngigeze ngezeni ufuneka imali.
Abazali bakuba?
Babhubha. Kwasithola umuntu eyalobhadala kumvuthela omunye umuntu zelo okufosayo. Abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo maybe. Lezi sex lingaprotectanga.
Unkosana Patience Phiri ule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sehlukana nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lemuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Ngizodinga imali yabantwana, imali yabayimi engigcina abazali, imi engikhangele abantwana, imumama imubaba endlini, so le renti konke kungikhangele. Lawo msebenzi ngawuqala ngemva kokuchumindo. Ngathi sengiyumindo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi ngithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokuthiywa isihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ayime ngikhanyela amadoka sisi wami wabhubha. So angila option. Abanye bayayala bandelela ngoba ngimncane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza kuzobe nini?
Khonapho angikwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwazi omunye uyakwazi ukudawulela i-protection but abanye bayavuma sibili. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwa kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinatra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council koBulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantwana bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye esitridini. Abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ema-neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana lalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha koBulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazene njenge-community yakoBulawayo ukuthi bakithi asisizeni laba bantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna uncedo.
Eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa kodwa ukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa koBulawayo u-Inspector Bendiko Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa koBulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini. Busunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrayiva ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa ngoba i-age yomntwana ma ibelow 12 years ulakho ukuthi ubotshele irephu. Ubuntu bethu singabulahli, iBulawayo ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubulo yaphambili kwele Zimbabwe. Imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sebebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukiswa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolu ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, ikamela mungu Ezra Chisa Sibanda.